Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 kuLwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukaMgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli wezengeza West yedale lephalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weChitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo, kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba uhlalile wahluza isicelo sokuthi uSikhala la yakhululwe namuhla, kodwa abatshutshisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labatshutshisi, kodwa amaqwetha kaSikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubhi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela, kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa, yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba, impilo yesinzima okumangalisayo, nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impilakahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga. Wonke amayuthi akusela msebenzi, akusela kudla, so yokudubeka kuphela. Yikho libona sokugcwele ama drug addicts, abantu abasebenza enza okwedakamizwa, ngoba kusena msebenzi eminingi mayela ID umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi kamaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
lo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe indefense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ube kathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalo usithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babethathwa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye nokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima ukuqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe nomnangagwa ngibona ngani umnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa ngumgabe yikho ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu nama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathesi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba sakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye esihlala ehanqwe ngamasotsha umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe umnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Udaba lomdlengo labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu esikubonayo esikubona kulutshwane kakhulu kungani ngitsho njalo ngoba thina njengenhlanganiso yehoza senelisile ukuthi khona siyenze i-questionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani abantwana bathe bahlangana lobuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngikhathe lockdown ezindlini kusihlobo nakumakhelwane nakumastudy groups abawasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu bethethi ngabadlenikulawa ma-study groups nalawa so esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilengileke ngiwozele esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyizwa kakhulukazi ngokwamacansini ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yoshuphele okungamkhihle kwezemnotho abazali bayasabalala bayedinga ukudla bayedinga indlela zokusiphisa nokuchitha abantwana basabayebota kubesiyalo udubelamanzi ekukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyizwa kakhulu ecansini khonapho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisemtini okuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya abazali bahamba bayeyeketa baye ngaphi ngathi zama ukudinga imali so abantu abethu bakhesi basengozini nje baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukunyizwa kwamacansini
abadlwenguli ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje
abadlwenguli kakhulukazi esingathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi wona about 65% abantwana babesibadlengelwa ngikhaya ngabantu abahlobane nabo then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakhathene amanzi abathunywa khona ezitole besiyalwanela empuphu kumbe ngaphingaphi lokho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona lokudlwengula lokho then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapho esigabeni nje kuyathi iyatholakala but iningi langikhona into enzakala ngekhaya ngokomama bayathika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadinga ukuthi bayathengisa bazeutheni bayele kwenzekale lokho lalokho lokunyefuthi esalinanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyomfa ngekhaya kuthi badlengelwa khona sikhangele umuntu esikhala kusebantu ekhangelethwanta lona kube leyomfa sezithiwa mna sengihlala ikhona samthi ngihamba sengithiya abantwana bebodwa ithuba lokudlengela khonalokho
unkosazana makotonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana i-Women of Zimbabwe Arise Woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat unkosikazi Farai Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza nenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku yensuku. Thina imisebenzi yethu kaningi-ningi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sikholekthe idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi nsuku kumbe imitshina yakulezi nsuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalani wedolobho lakobulawayo umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeza i-economy yeZimbabwe, yikumeza abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sikuthina kula sikolo ngoba siyakwazi basitelile vele ukuthi omama bangakhi balabantwana on average abangakhi sizakuba labantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans in anticipation of i-growth leyo. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashort, izibhedlela zizashort. So you can tell me that this is a very important exercise. Eyenzwa yi-Zimstars, eyenzwa yi-Africa yonke jikelele. Sibekwazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzothengisa okungakanani. Ithiwa yi-marketing. I-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
UNkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena obekumele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uNcube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Nimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk namhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association uMnumzana Albert Nyathi uthi abantu abaningi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalate ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena kumete we Studio 7.
Nako hambe kuhle mhlawumbe ufunule kodwa lenyaka nako hambe kuhle ngomnyaka ozayo singare reyangukuthi ama-resources atholakala na ngoba kathesi show ukurekhoda sikangukurekhoda abantu sathiningi badlale ngayo babatholane bahlukenane hayi 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 ngakho-ke kumele kube lama-resources abantu kade bakhala ngihlala ngokuthi umazimba nti amazimba kei hayi ngakhuluma la ngani ngani mengalamali mami hayi sinyenza something manje-ke sizakubona ngomnyaka hayi senzela vele kungumajini umalimazi zabo ngibethela amazwi amabili amathathu ngoba abantu kade bakhalela umajini kodwa usuphele ukuthi impela abantu kumele sengena singachubelana ngkaze mbona abantu bekongukuthi sesukele sale benika ichukela kumbe besibayeni benika inkomo uyambona bezisenga inkomo kumbe besenga ichukela ngoba amahlamvu ngakho-ke ikhaza abantu kakhulu njengo-chairman we-Zimbabwe Music Rights Association indinyora ukuthi hayi le ikuthiwa i-intellectual property inyisi ipropathy yomunye umuntu kumele uyithenge.
Kulezi nsuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo asebele ndlela zokuthi bathengise umsebenzi wabo.
Hayi sona bekhona kodwa-ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngaba abantu ayahlonipha ngoba ngikhuluma lawe nje khonapha kulezi ishi abantu kuthela nje yonke indawo bese kuthokoza kodwa-ke abamsebenzi engelalutho oyakhona ukuthi abantu bayakhuphelana nje nxa kungatholakala okwenziwa ngakudala ukuba kube yenwa ngendlela zenezomele
Umnumzana Albert Nyathi, imbongi elodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli wenguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu le midlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi kokumabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinhlalo weqembu lenguqu leBlue Asset Castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengekhangela isquad sayo sibuyele emuva. Kangelo Romario, Ronaldo, bedlalisa amakhipha abophele. Ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukuyela kuyenelani yabo CAF. Ngibona iqinile kakhulu. Kanti-ke la iGermany iqinile ezabo Modric labo iqinile oCroatia. Asiwo mathima alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba wethu. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba neBrazil.
Ngokubona kwami ngikhipha iBrazil bona ngathi iye ngathatha kumeyakithi eAfrika iSenegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Ngabayile ama-good players iBrazil, iSenegal ngale ama-good players adlala khona lemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha. Argentina yayiwiniswa umaratona sesemaratona ayedlala kaesikafani umaratona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulumncintiswana angadelelwa.
Lama-big countries vele okhangeleleyo ukuthi noma kunjani angayithathi i-World Cup but sifake sabona kusenzakala over the years ukuthi kwala ama-surprises ukuthi ngiyakhangelelanga like Croatia ngaphe ngiyafika ku-final the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqa imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, this is one of the best organized World Cup I've seen, taking from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini. Kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesizwe 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-house disco uVusumuzi Nkomo ohamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
Yeah. abalandeli kuzindawo zonke ikuzo ekhaya ngibuya eLupane esigabeni saseKana kumbe eJapiwa ngaqala ngegospel ngo 2012 so umnyaka ngiyenzwa ngifisa ukuthi ngicule ihouse disco kwafika kimi njengephupho ingoma zamaus mamela kahle zingathi ziyawela ngapha kuhouse zibuye ziwele ngapha kudisco yikho kwanje ukuthi ngiyubize ngokuthi ihouse disco ngoba uhlanganisa ihouse ledisco
idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe ba kuthola njani
mina ngokuhlala ngiseGoli eHoneyview abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 6297374 40 0027 code leyo 6297374 40 ku Facebook Vusa Nkomo VUSAH Nkomo
abalandeli ke kubatshiyela wapha masi
kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili so siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili
Sugamatota DJ King Boss uvusumuza inkomo ehlabela ke kamnandi lapho esiqhibela uhlelo lwethu lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe live talk lingayikatshana kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo Nkololo kwana wa matukanduna
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.